Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kumfumfu 2022 igama nguNtungameli Nkuma nansi ezihamba phambili uyaqala umhlangano wokudinga inkokheli yezanu PF entsha owe Congress namuhla leli bandla lisithi akekho ozancintisana lomongameli Mnangagwa. Abafundi eJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezintsheziso zenotho eze theswa amalunga ezanu PF yimelika. Abahlala enkozi mine lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho lakoBulawayo basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yezanu PF entsha owe Congress uyaqala namuhla leli bandla lisithi akula muntu ozancintisa edinga isikhundla esiphethwe ngumholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu PF umnumzana Obed Mpofu uthi labo abathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ufuna lesi sikhundla bayazikhohlisa. Umpofu utshele usanekile mhlanga weStudio 7 ukuthi iCongress yabo izaqala ngomhlangano wePolitbureau ekuseni namuhla.
Wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke msiya phambili. Ngikhuluma nje mina yime ngiphethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi, yikho njalo ngingubabhalane omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi ngiyamafungafunga, ngikhuluma into emgqoka eqondane lokusebenza kwezanu PF. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele ku-New Dispensation ngendlela emnandi okumangalisayo. Ikhangele ukuthi iZimbabwe, although singaphansi konke kwama-sanctions afuna ukuthi udilize ilizwe lakithi, ilizwe leli liyathutheka okumangalisayo. Kuthi kathi sikhuluma nje kulama projects amangalisayo emgwaqweni, ukuzakhiwo, yonke into eZimbabwe intsha enziwe ngeminyaka emihlanu edlulileyo. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo emamayini kutsha, nemikalati emayini enzisitili, kulamanye amamayini enziwayo, kuyamangalisa. Ithi ngama-sanctions akhona siyawakhalela, kodwa hatshi asoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba abafuna ukusifakela izijeziso lezo abazifakileyo bawenza isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke utona into ezakalayo le ngejezo le kayeda ngqondo. Enziwa ngabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhe ilizwe bengalasekelo lwabantu abaningi beZimbabwe.
Siyake sibone lapha sokule nhlanganiso ezijiyeneyo ezithi Teachers for Economic Development, kodwa bephinde bezithi for ED labantwana, Student for ED. Liyakwazi lokhu, zinhlelo zebandla yini? Kumbe baziyenzela?
No, izano PF isebenza naloko kuthiwa ukhetha omthandayo, which is ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lathi ukuthi babuye ngendlela ezijiyeneyo, babuye ngamabizo ajiyeneyo, kodwa ukuxhasa inhlanganiso yethu yezanu PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for what, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla eyilelaqoqelaletha inkululeko ilizwe leli. Ngiyacaa futhi abantu abaningi isithethe ukuthi bakhampeni la maphatha amancane ahlale khuluma amandla babhizi balandelela into ezenziwa izanu PF. Sina ngapha sichaya umsebenzi bona bachaya ukulobizeni ukuchothoza kuphela ayisikhathana kokuthi.
Kodwa ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama by elections lawa dlulileyo ukuchonye ngokhetho oluzayo. Lile themba yini lokunqoba ngoba abanengi bathi hayi umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa.
Hayi lokho kusho ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi sina sisebenza izifiso zabantu. Ama elections adlulileyo amakhethi akuzange nokuxokozela kulabantu abebuya bezoletha ukuxabana bezoqala abantu bezocela abantu bezana kuphi ukuthi kube nomsindo so that bagijime bayenxe kuma umsakazo njengestudio seven bazocomplaina athi so politics le ipolitics ukuthi kukhuluma nabantu.
Umnumzana Obed Mpofu ngonobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla lezano PF. Sixoxe njalo locubungula ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ukuthi in fact ngayo ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona babusa bengadlalisa ama resources elizwe. Bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya. Ngabe kuthiwa bekuyi-Congress, ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences. Kuthiwa hhayi kwaphrogula amabizo kuma-provinces bagcina bevotile, bagcina bethe hhayi either bavumelana no-Emerson, abanye bathi bavumelana no-Govea. Omunye wawina phakathi kwabo but kuyaka kuthiwa chethe-chethe isikhabalo Emerson etcetera etcetera ayisiyo nto etshengisa umbusazwe okhululekileyo.
Akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuZANU PF njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke?
Abantu bezanu sukela ngo-2017 lapha bathi bexothwa u-Emerson bonke bagida. Ngemva kwamala kwe 14 days base begida bephotha umgaqo. Ngoku ngababuza ngaphakathi nawabo ukuthi lisikela njani umuntu ohluleke kanje. Konke baza kuthetha silatshoyisa. Kuse kungaba umuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba ngavuka ekuseni sebemxotshile ubaba lo. Uzabona sebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona. So ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo. Bonke abantu bankona ba-operator njenge-robot ngabantu aba-dishonest, ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakutshoyo. But ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadefenda ekugangeni kwabo.
Nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngapi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa?
Uyakumbula uyemasone sithi ngemva kukababa uMgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu oda betshengisa ukuthi banenzondo ngomgabe. So iZANU awulaleli lokhu abakutshoyo. IZANU libandla elinzima, kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni, ukhangele umzimba wakhe. Balutshwani abantu eZimbabwe abasekela iZANU, kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa. Akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni uma esithi uvisele u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulalilizwe lokhu akwenzileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo uhlaziya ezombusazwe. Abafundi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele kulandela ukuphoqwa kwabo izolo ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU PF yiMelika. Uhulumende obelaye izikolo zonke elizweni kanye lamakolishi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abafundi laba bathi baphendukiswe emagedini ekholeji ekuseni batshelwa ukuthi kumele bayophatheka kulomkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathintambo obona ngezenzakala ezansemandebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolithi kanye ngukhulumende lamalungu ezanu-P F uthi badlalithele isikhathi sabo sokuthi aditsha izolo. Uthi udaba lwezijeziso ngolwamalungu ezanu-P F kuphela olungelane lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekolithi leJoshua Mkabonkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izijeziso lezi.
Ama-illegal sanctions ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende wabona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube la usekele lawo amazwi.
Senze leminyaka leminyaka eminingi kakhulu ngama-Americans nama-British nayonke i-West the world
abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sibanda uze lapho esuka ePlumtree ngebhasi yezubukho.
Izwe seliphansi kakhulu indaba zamasanctions, indaba yama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-P F eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga akholele leZimbabwe ukuze uzulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kasi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lahlade sicela ukuthi alubana lawo bonaba abakusinikeza lawo ma-sanctions bayasixolela nje labo bake basiyekile lathi sibasinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka Zinimkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalitions for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezijeziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzeke. Lokhu kuthona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele ukuthi kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo okufakele izijeziso ubuze sithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-P F abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abahlala eNkozi Mine kobulawayo lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho basengozini yokuhlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo ngoba benatha njalo besebenzisa amanzi angcolileyo abawakha echibini eliseduzane labo. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi abantu laba kumele bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba lelo kulilungelo lomuntu wonke elizweni. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Izakhamizi Zengo's mine slum segment kobulawayo lapho okulendawo eyiyo okulahlelwa khona izibi zonke zakobulawayo ezihlezi kulendawo ngenxa yomkhonomi onzima ongasabavumeliyo ukubhadala irenti emalokitshini njalo abanye bahlezi ngenxa yokufuna ukuba seduze kwezibi ezilahlwa lapho ezizwa abazidobhayo baphile ngazo ngesizathu sokusweleka kwemisebenzi elizweni zithwele nzima ngokuswela amanzi ngoba idolobho lakobulawayo kalibaningi amanzi kakulampompi zamanzi abathola khona amanzi ngoba kuthiwa ngabantu abahlezi okungekho emthethweni kuminyaka eke yadlula bebevunyelwa ukukha amapheyili amanzi aclean amapheyili amabili kumbe amathathu ofisini yekhansilini ekhona phana kodwa kwayakwa ntshintsha lokho sezike zenza imizamo etshiyeneyo lezi zakhamizi zisebenzelana lenhlanganiso yemathebeleland Institute for Human Rights ukuthi bathole ukulungisiswa ngendaba yamanzi
yiyiphi leyo mzamo esebake bayizama ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo
bake benza ipetition bayihambisa kubulawayo city council ngomnyaka ophelileyo oka 2021 lapha baziswa khona ukuthi hayi vele amanzi asoze buye ngoba nakho bahlalanga okusemthethweni njalo sebeke bakhulumisana kakhulu lo councilor wabo labameli babo beparlament ukuthi babone ukuthi linto iyalungisiswa okusuka nje kungani kuyachaqisa igazi ukuthi nxa kusiya kusikhathi sokuvota uhulumende uyaletha indawo zokuvotela kulaba bantu kukanti lakhathesi ngesikhathi se-census bavaliwe ungahamba emkhukhwini yabo kukhona izitika ezitshengisa ukuthi abantu laba bavaliwe kodwa noma bebalwa kunjalo kakulama-services abawatholayo ukuze bathuthukise impila kahle yabo ikakhulu sikhangele udaba lwamanzi
Aphosa inhlanganiso yenu ingabanceda ngani?
Thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights siyakuzwisisa ukuthiwa yibulawa yeCity Council ukuthi bengaqala ukufaka amanzi kulindawo abantu laba bazagcina bengasasuki khonapho ngoba sebe comfortable. Kodwa sithake sikhangeleni impila kahle, sikhangeleni amalungelo, sikhangele impilo yomuntu, isintu somuntu lesithunzi somuntu silimazeka kangakanani. Nxa enatha amanzi angcole kanje phila endaweni enje
kuyini elifisa ukubona kusenzakala ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamizi
ngabe uhulumende uyakukhangela khonoku abe esebadingela enye indawo yokuhlala
umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. iNews Day ibika ukubana iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze yethule uluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo ebulenjini be-internet. I-electronic voters roll okuyinto esicunule abantu abanengi. I-chronicle yona ithi abogatsha lwezanusi zomkhathi olwe-meteorological services department baxwayisa abantu ukuthi izulu eselike lana endaweni ezitshiyeneyo zelizwe alitsho ukuthi sokungalinywa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, njinjalo. Hayi abantu bezimbabwe laba bakahlupheki basezahlupheka. Edlongi mawe lokho beqinisa amakhanda belandelana lezana. baseza ukhomba umzolo otshwala kusesekuncane lokho. Laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo, abasebenzeli muntu, basebenzela izikhwama zabo labantu abawuthi befunda ama-overseas kuphikuphi le mizi ama-meshini. Lineli lokho elilandelana lezayo lokho ethi yeyi zaninji nje, yeyi zainje, alikaboni ntuta, lisadlala abantu bezimbabwe, lizathamba, lisadlala. Ma lokho elilandelana lizedlala lizitodlana, lizezathamba. Ezimbabwe lizathamba, lizaginqa ingwane. Okwenu nje ke lani zanu votelani CCC yehluleke la sibona ukuthi yenza isikipe esifake enya silandaba ukuthi iphathe ukuthi ayiphi thina sifuna izimbabwe lungu.
Ngengihulise ku-Studio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu enkayi kondona usikhobokhobo. Mina ke ngithanda ukusola kakhulu lokho okwenziwa nguMnangagwa u-Emerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatshi umatshi ongenanamsebenzi konke. Abantwana labo ayisibe abaletha ama-sanctions. Ma ufuna ama-sanctions aphume Mnangagwa, nguwena owaletha ama-sanctions. Ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezanu-PF yakho. So mina mbona ukuthi uthi America yini faka ama-sanctions kanjani, wena nguwafaka thina ama-sanctions, wena khipha ama-sanctions wafaka kithi, uzobona izinto zakho zihamba kahle. Wena nguwe obizwa igama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho.
Bonan Mashabezulu khulumisa yimu Moze Mdimba Moses. Mina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele. Cela lesikhulumele nohulumende weAmerica. Uhulumende weAmerica ebhekilihlo elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi. Siyacela sibele ukuthi ama elections lawazayo lawa ebesicela ukutshintsha ukuthi kutshintshe, kodwa akusoze kutshintshe uma kube kulokhe kubusa yona lizano. Izano iyo controller yonke zonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi. Izeki ngezani controlwa izano, so akungeke kwafa kwalunga. Kathesi nanku zokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza. Izano akulazano ukuthiwa iwinile. Izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu? Ingawina kanjani izano? Ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano. Iwina kanjani? Akulazano ewinileyo. Bakithi siyacela uhulumende weAmerica, Mr. Joe Biden, siyacela sibele ukuthi lisizame lichele.
Salibonani basakazi baka Studio 7, basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba zinjengoba zinjalo. Eyi, kubuhlungu la kakhulu la. Lapha kakukho lapho esiya khona la. Amaphathi ethu lawa ama-opposition, istrategy sabo ungathi sisesephuwa kakhulu. Bazobulalisa abantu kakhulu mpela lapha kulobunzima la kakhulu. Laphana bakithi kakula democracy. EZimbabwe akula democracy. Sibuswa nguGoliyathi. Laphana sibuswa nguGoliyathi. Ngicabanga ukuthi mina laphana ama-opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho esiyakhona. Izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela, enduku engamanguqonda ilenduku ebantwini. So lapha kulobunzima la, kakulanto e-right la. Amaphathi lawa afanele ukuthi khonana bebe le-strategy sibili abaphuma lasho. Ngoba laba amaphathi lawa bangaba ngabafundisi kanje, so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa. Mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho.
Studio 7, ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho. I think it's childish. Ngijongani kathesi umkhokheli we-CCC le usethumela amazwi enduduzo uMnangagwa. In politics you don't do such things. In politics khonoko ukayisa ungathi usuduze kwaMnangagwa ithi it costs you ama votes. Ikho kutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi lo Mnangagwa you're one learning the same thing. You are a small puppy, yes, Zanu PF. Very abandoned, very clearly said, Uchamisa, Uchamisa, last time, Mina, I did not vote for Uchamisa and his party. Last time, MTC. Why? Such a Siama elections, Umkabe is a Kotwe Zanu. Umkabe, what's in Hamal Uchamisa? Nothing, Uchamisa, and not as a visa Umkabe, back again. Then it means this guy very supporter one down. Daga Funde, Uchamisa, sympathizer, and I say, Zamusondera, we, but Ulasha in Soro, Leporang, in last minute. You cannot be when a Ukulunya Uguti, Uzukalela, Umuntu. Elincintisanayo elilwayo obulala abantu bakho tshaya abantu bakho lokhu siyamkhalela ama-eyebrows ayareyiza khonapho
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 002-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. The Voice of America ithi amapolisa kwele Uganda asevule uphenyo phezu kwengozi yomlilo otshise wabulala abafundi abalishumi lanye 11 kwesinye isikolo sabafundi abangaboniyo. IReuters yona ithi inhloko kahulumende wakwele Bhilithane entsha umnumzana Rishi Sunak uqale umsebenzi izolo ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Liz Truss. USunak kule minyaka yokuzalwa engamachumi amane lambili 42. Kudaba lwemelika lamhlanje amalunga ePhalamende angamachumi amathathu akubandla elibusayo lamademocrats azibiza ngokuthi ngama-progressive democrats athi aseguqule ingqondo phezu kwencwadi ayilobele umongameli Joe Biden emkhuthaza ukuthi akhulumisane lomongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuze kuqedwe impi yakwele Ukraine ngoba elemelika lisebenzisa imali eningi kakhulu ukusekela ele Ukraine. Okhulumela amalunga la unkosikazi Pramila Jayapal wazise izolo ukuthi incwadi le bayiloba kudala njalo lo kwakungumbono wabo kungakonakali izinto eziningi kwele Ukraine. Uthi njalo incwadi le yavezwa izisebenzi zabo ngephutha bengazivumelanga. Abantu abaningi abagoqela bona abebandla lamademokrasi kanye labebandla eliphikisayo elama-Republicans bachotoze kakhulu amalunga ePhalamende la ngemva kokuvela kwencwadi yawo. Singakehlukani sikhangele kancane imbiko elisithumele yona linabalaleli kudaba esilufake ekhasini leFacebook. Udaba lomhlangano weZANU-PF Congress oqala namuhla sizwe ukuthi lithini. Kulo mlungisi Maphosa laphana uthi kwayena u-Obed uyasifuna utsho isikhundla sikamongameli Mugabe ngoba ubaba u-Obed Mpofu nguye esikhulumelayo esithi akekho ozancintisana lo mnanga kwa kuzokuba lo Modesta Chizi uthi ngumsangano lo sebe ngonkulunkulu yini bomhlaba. Usapuka sikhumbuzo uthi wena how far with sanctions must go avuke sehambile na ubeke zela dlodlo yaphendula laphana laye uthi ungaze uliphinde futhi lami bengithi ngizobona ukuthi asehambile na ama-sanctions. Kuzoba lo Gibson Gidube uthi wena yini umnangagwa wombulali egcwele igazi onabantu abahluphekayo emazweni abanikazi behlukumezeka suka izithutha kuphela ezingakuboniyo lokho for 42 years zonke. Sipho maphisa fuyana uthi nokafuyana uthi wena angithi bayesaba ukuqunywa amakhanda ngulomgugura hundi. Usho kuyabe bandla lezanu PF labo kuthiwa kabasoze bancintise. Kwanele mthwaka zomuhle libelelanga elihle olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna.